soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba holambela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 6 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 nyakenye.
Abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into the will of vele kodwa bangama minister kanti sizikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokumlawa kwabensundu kulindawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lamacala wetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele.
Imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha limali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo awaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigcotshe emsebenzini. Owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Ngole Zimbabwe i-corruption kayisiyonto ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obhadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula umuntu osowake waba accounted, waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga. Kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top, bangakhuluma ngayo bethi bayalwisana layo kodwa eqinisweni ekugcineni kuye wonke umuntu ophila eZimbabwe, kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu. Siyakwazi kathi uma kuyikuthi kathesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhitshele i-corruption kodwa badeploya outside the country, kathi usephendukile waba ngumminister. Oyabe exothelwe i-corruption uyabe enze enjani, ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into ze wilovele kodwa bangamaminister kathi sisikhuluma kanye.
Ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotshwa phezu kwalolu daba.
Akukho nto ethusayo engenzakala. Ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini, ibe siyisetshenziswayo. Kodwa eqinisweni yabe botshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likaZulu. Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe. Ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathi ntambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima, yena obengabambeki ecingweni lakhe. Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni ze-Phoenix eKwaZulu-Natal, esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulendawo ngabathi ngamandiya, ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo. Kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi, ezinye zazo kungezamandiya, njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu. Uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi kusalucubungula lolu daba, njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili. Ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga, lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, njalo eyingcwethi kwezomthetho.
Udaba lwakhe lolu luhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele, kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha, ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu, njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi. Okusho ukuthi lawa macala amanye, ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi, kuyindlela yokuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli, ngoba lezi ndaba zaqala ngesikhathi engumsekelisekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulowo besaye ngumongameli uThabo Mbeki. Ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezayenzakala ngeyokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele, uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekelamthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona. Sisalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo i-appeal, kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekelamthetho selizwe, ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo. Kungakho sisalindileke leyo mphumela, okungenzeka ukuthi inkantolo yesekelamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo, kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela. Ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana ne-commission ekaZondo. Kanti ke lokhu azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo-1990 esekudala wahambela lamacala. Ngakho lokhu akunabudlelwane.
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlululwa lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona azakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa liqembu le EFF mabesiya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi, kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo, sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Besokusithi uma kungenzakalanga lokho, singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela, njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase kusifunda sase KZN. Kungakho sibona i-EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lokubulawa kwabantu abantsundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini isihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo engcithi kwezemithetho. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani lezinsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu, abantu lokhu beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama, ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlile ukufika ngesikhathi esifaneleyo, kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlilwa ukufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya, kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelana igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Awusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus?
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwasekuqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing, ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga, ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona, kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi, ulibona kulenyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasowa koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, okhondakta bezimota, abanikazi bezimota, bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana, babhadala i-school fees, babhadala i-rent, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasowa koZupco, ususa ukudla etafuleni, ususa i-rent esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siyilwise ngokuba ukwephulwa kwelungelo lekakhondektha wekhombi kumbe likadriver wekhombi kumbe umnini wekhombi ukwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho kwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso yeNews 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe iCabinet reshuffle izolo. Obe ngumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usethiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo yimathema wenkaya. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukukumilizwe. Hayi inhliziyo leZimbabwe libeke incinyane kaseke iqunyelwane. Njalo ukukumilizwe kuvele kulethi impi enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelana amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesitshona khona. Village by village kakulamalukaza nawo ngabele eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathethe eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona kumbe kwale akwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi zenziwa ngabekhukhurawundi. Lina liza kwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi lokho kuqumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani loku-opposa kuphela, lizimela li-opposa linjalo. Hayi khona kumilizwe, yekelani lokho. Soze lisilisapote ngisho. Ngiyabonga.
Yini njani, linjani, linjani? Basakazi bakuStudio 7. Wedongamile Nkomo. Siyazithanda indaba elisethulela zona. Imihla lamalanga siyazijabulela mphela. Mina hayi ngwakhona lapha enkosikazi esiganda. Asisiganda. Kongoromo. Hayi kuphela siyabona kakhulu sincindezelo endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi kunamamayini, kulomnotho oserious kakhulu amamayini enkosikazi. Sibheka nje enyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini kodwa asinayo intuthuko. Kubonkosikazi silento yonke kodwa asinayo yona intuthuko. Asina indawo ebonakalayo kumbe sibe lolo kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwe ithari ukuthi kubonakala ukuthi indawo leli intuthuko. Kathi okokuqala lezo ndawo njengoba zile ntuthuko lezimayini lani lani, ilezo zinto ziyaphi? Amagolide agejwa lapho i-government ithatha ithengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njenge-government. So ke hayi siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezi ukuthi izinduna lani lani zikubhekisise zikubone ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi, ayikho. Njengamwe isiganda nathisa egrebulini inkomo, igrebulini ngatsha kusela manzi.
sesipompela kunzima bakithi kunzima kulendawo kunzima kunzima kunzima
salibonani salibonani basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma ugift isondo basakazi bentanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawu ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona umuntu ophilayo lwana mbona ukuthi umuntu ongathi kukhona okushoda ekhanda kanti uphila kuliphi ilizwe niyabe lokho encomizana iyenza uphi umsebenzi njalo lezi monto lezi eziphiwa abantu bePoland baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenzwe ngama leaders ePoland ngaphandle kokunathi tiye nomnangako bawulothi uyababonga ukuthi unathi bani unatha laphi ti hayi kuyinto enhle le kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma ambulance lapho oro kuzithengiswa kuthenga imithi ibese kuthenga imithi ezibhedlela kuthenga ngama sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga lapha engisibone esinye sodaka bese bezingayenza umesihluko kodwa ngenxa ukuthi ubonga abangani bakhe anatha laphi ti kuPoland hayi kuyinto esinga space city lapha na sikeza muzo mnanga kwa futhi city yena encoma lapha ekhuza city South Africa kufanele kube lo peace wazini ngepeace umnanga yena umuntu wabulala abantu since 1980 lalo uthi ngubani lokhu okhulumela ezempilo lo kumbe uthi osebenza empilo lo hayi ke zame ihlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu hey amapolice agcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu abaye ababuthani abantu abantu babuthaniswa izani kubo zupu abantu babanibuthathi babagcwaliswa ngathi ngamasaka sesithi abantu amapolice ehamba hambe ebheka abantu ukuthi kona batswali so izani may serious ngokuthi ifuna uqede iCovid ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amataxi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona iCovid iyavikeleka hayi zilongo nje uzuphololo lokho esebenza kanje iCovid sezoqhubeka
ya madoda akithi baka studio 7 madoda alistele indaba ezimnandi hayi mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika Chief Bango usobhuku ucingo Ndlovu isigaba sika Magwadi into nje phela madoda akithi ngihlezi sikwa kini ngiyathanda ukufaka isihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi ngingalitshengisa ipicture yamapopo picture emvambayila ngiyakulima konke isihlahla manje into engitshayo ngemali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi ngemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi be-studio 7 linjani mina igama lami uTelmo ngiseBotswana okokusebenza kodwa ngiphuma ematopo eBhasha hayi siyabonga ukulisilethela indaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela ku studio 7 lakotungamili linjani lonke labalaleli be studio 7 hayi la ngiyathaba my audio yami ngabala ngiyaqala ukungena kuyena lendawo e studio 7
salibonani salibonani ngezindawo zonke ku studio 7 okhulumayo uMandla Nkosi chairman wakwentanga ebuli mina engulinkarejayo ebantwini bonke kumalunga eMDC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlaswa zamene ukuyahlaswa ngoba iCorona iyabulala so uma abamalunga esifa yabe silahlekelwa ngamavoti so asizameni ukuyahlaswa ngokunengi okunye sinanzelele team le sidlala layo team le isingasenzela okunye ukuthi uma sovotwa uzosokuthiwa uvota umuntu olekhadi lokuhlaswa so konkana kungaba ngenye ichallenge engacina isisichayisile asinanzeleleni khonoko asameni sihlaswa kunengi ukuze sivikele iCovid lekhona zamene ngokunenga izindawo zonke encourage MPC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uchairman wabontango MPC Alliance webuvi
salibonani salibonani basakazi baka studio 7 yalibingelela lonke basakazi labalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le ePoland ekhulunywayo abasekeli laba bamabandla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi umavoti alandelayo chayinja sifihlumbini njalo iqiniso aselifake nini egcekeni limzwile ubaba ubelive gawule khuluma ukukhuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi. So isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni badala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungamabantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MDC Alliance lezapho konkunye okungamabandla lokhu masingakukhangeli thina njengezalwane zeZimbabwe kasivoteleni amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusayo la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liya liqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usibalukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka ukuvala umngcele weMexico. Sixoxele salwane seZimbabwe sihlala edolobheni le-Houston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani e-coronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale i-variant le ekhona le. Kukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama mask njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela ama mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawe sikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni lasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo owe COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afole izolo ezitaladeni zePhoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo.